Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 1 ngoba kwazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bakithi silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ngukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda andisilahlekelwe mina ngikatshana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze kalale ngokuthula umfoka mdlala continue loving
Ovlobo omkhulu wezingolo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa lamasiko uKhonti Mhlanga akasekho
lokhu kubangilwa ukuthi amagetsi lamhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu bezimbabwe electricity transmission and distribution company besebenze on the line besenza i-maintenance work lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uza continue until 6 ebusuku
izakamizi zemalokishini amalenga kobulawayo zivuke ezingela amanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe kansili yaleli dolobho isilinganiso sokungamachumathu bamune munye ekhuleni 90% sabantu abale viral hepatitis babikwa bephila lalo mkhuhlane bengazi lokuba kwazi ukufana balawo zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umlobi omkhulu wezingwalo zesindebele obe ngumqeqeshi wezemidlalo yokulingisa eyamadrama lamasiko uKhonti Mhlanga akasekho. UKhonti obe ngumqondisi weyamakhosi Theatre Productions ubhubhe namhlanje ekuseni esibhedlela esizimeleyo sakobulawayo lapho abelaliswe khona ngumkhuhlane ongaqanjwanga. Kubika indatshana lezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Elimnyamale hleleke izigodlo zezigaba zonke zeMandebeleni esakobulawa leZimbabwe yonke jikelele lapho kuzokala ukuthi uContinue Loving Mhlanga owazalwa ukuthi umalume Khonti akasekho lokhu kubikwe uhlangano lwezemidlalo lamasiko iNational Arts Council of Zimbabwe umqondisi lohlangothi umnunzana Nicholas Moyo ubika ngalimva
uKhonto kwamalanga angu-10 adlulileyo ubegula azama amadokotela bekungani bengcono njengani uya recover amalanga ngu-3 usukela ngomqibelo nje kwangani kuyambamba kanjalo kulusizi lamhlanje ukuthi uKhonto ekuseni wadlula sizwa silokhu kwesaba kakhulu ngoba industry yethu yama arts isilahlekelwe isikhala sikhulu kakhulu.
Umoyo uyaphambile landisa imbali kamuyi.
UKhonti uqalise ngo-1982 into zama-arts. Wa-transformer yatshintsha yaba yamakhosi e-professional ngo-1988. Enamhlanje umuntu okade sengene ekuphakamiseni ezama-arts ngama-radio lama-TV sizwa sisindwa amadolo anzima ngoba axeka
umculi olodumo uBusi Ncube owecula leqembu leilanga uthi wasebenza nomuyi beqala kuvula eMakhosi Theatre Center.
Mina ngimaze sesakhula ngisesekobulawayo iMakhosi Theatre sivule ndawonye ngahlanyela isihlahla somnyi esasimelele ama musicians wonke eZimbabwe. Ngacina ngichaya futhi khonapho ama-shows amaningi. Ubungisekela Khonti la namhlanje ubulokhe ungisekela. Siyabonga ngomsebenzi owenzileyo. Lala ngokuthula qhawe lethu.
Imbongi enkulu Albert Nyathi uhlulukelwe okwamagama.
Vakithi silahlekelwe silahlekelwe kakhulu ilanga elibi ilanga lalamhlanje ukuthi silahlekelwe ngukhulu abanye bebembiza bethi ngukhulu abanye bethi balume ukhonto umhlanga umzima kuyasinda andisilahlekelwe mina ngikatshana kangaka bengifisa ukuthi ngabe ngiseduze kalale ngokuthula umfoka mdlala continue loving
ukhonto ubedumeka kakhulu ngokuloba imidlalo kamabona kude omunye umlobo omkhulu wezingwalo umnumzana Dumisani Gumbo ubesazana kakhulu lomuyi
iartist sizwa ngayo thina saqalisa iphose ngasikhathi sinye 1982 sihlangana United College of Education silabo mbongeni ngema labo phesi mthwa sisenza i-theater techniques and ama skills so swa developer sasindawonye nawo sesiba le concentration ngapho political theater yiyo vele ayipushe okwesikhathi eside ezinizwa njalo uvalo lakathesa amadola axeka
umculi osakhulayo unkwali uthi wafunda ukuningi kumhlanga
ubaba khonto umuntu nje okade efundisa ezama arts ngisakhula mina ma artist amaningi baziyo bakhulile emakhosi babe bekhuluma nje ukuthi ube ngumuntu olesandla sihle uma arts so hayi ngithi kalale ngokuthula siyayibonga imisebenzi yakhe yonke
iStudio 7 ayinalisanga ukukhuluma lemuli kamhlanga ngoba bathi badabuke kakhulu ngokufa kwakhe bathi konke ngomuyi sibuze iNational Arts Council of Zimbabwe akwaziwa ukuthi umuntu uzabe kwanini njalo ngapi ngimi neStudio 7 kobulawayo igama lami ngeza Jesus Band
izakhamizi zemalokishi namaningi akobulawayo sivukele ezingelamanzi namhlanje kungenxa yokuvalwa kwawo ngabe ikhansela yaleli dolobho isikhulumeli sikamunicipal waleli dolobho unkosikazi Nesisampo futhi bethule umbiwo ekuseni ukwazisa ngalolu hlupho unkosikazi Mpofu utshele iStudio 7 ukubana bayaxolisa uzakhamizi ezehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi namhlanje njalo ichasisa ngezizathu ezibangele lokhu
sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi lokupompa amanzi encema waterworks lase Fennel Booster Station ipump station esesigodini
lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili
lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi namhlanje acitshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uza continue until 6 ebusuku and uaffecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokuswela amanzi kusukela namhlanje?
Indawo eziningi ezikubulawayo ezisupplya i-reservoir lezi ithuli i-6J i-rifle range le-criterion asoze benelise ukuthola amanzi ngoba sesivalile kungala kutritha lokupompa kwamanzi esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva ngama-reservoir engiwakhulumileyo sithanda ukuxolisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi amanzi ngani kade engakabi stable because of various reasons but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels
kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela amanzi ikakhulu ezikolo lendaweni ezixakathekileyo
lama browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapho ahambe thela khona siphinde njalo sibe lama-water kiosk lapho esizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-boreholes lawa akhona ancedisayo lawa ayasebenza
Unkosikazi Nesisampofu isikhulumeli sikamunicipal wakobulawayo lapho limzwe ekhuluma ecingweni leStudio 7 ekulelo dolobho. Ibhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lithi selithengise imali yelitshe legolide edlula inkulungwane lengxenye 1500 njalo liza kwethula enye njalo ezinkulungwane ezimbili 2000 kuyona le iviki. Embikweni eliwethule lamhlanje ibhanga leli lithi ikomiti ye monetary policy izaqhubeka icubungula ukubana ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi njalo sibilutha abantu bayamukela imali kodwa asikhumbuleni ukuthi ama-gold coins ayathengiswa ethengiselwa abantu abalemalene ngoba baye bethenga nge-806,000 RTG. So kutsho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Khanya njengani singathi liyaphumele kodwa i-2000 gold coins so maningi kakhulu njalo balethembele ukuthi labo abazuza izimali ezidenge bayebephansi ukuthi bazihlingele ama-gold coins angikhona hathi ukuthenga ama-US dollars ku-black market. So engxenye bengarelease amanye angu-2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduliyo.
Kahle kahle singathi ngobani vele abathenga imali leyo?
Ngabantu abasebizweni ikakhulu labo abazuza ama-contract amakhulu lawana abazuza ama-Zimbabwean dollars. Uzabona ukuthi uhulumende ula ama-programs abanengi construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi yama-Zim dollars ababengayisebenzisi kodwa njengani yiyo i-target market yangifuna.
Singathi iyasiza yini imali le yama-gold coins ekulungiseni umnotho welizwe?
Ebekubona kwenzakala ukuthi imali yalapha eZimbabwe ibisehla in value ngenxa yokuthi abantu bebethenga ama-US dollars. Sibona khathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha black market amaningi. So kutsho ukuthi idola laseZimbabwe liza appreciate in value ngamanye njengoba liyabe lingekho liyabe lingatholakali esikhathini esiningi.
Lo ke ngumnumzana Masimba kuJera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Live talk lamhlanje sikhangela ukuphumeka kuhlelo lokubalwa kwabantu elizweni olwe census oluveze ukubana ezigabeni zemandebeleni kulabantu abalutshwana ukwedlula ezinye izigaba zonke zelizwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe abantu abayisithupha kwele Libya kwalimala abambalwa kakubi namhlanje engozini yokuduvuka kwetanka ebelithwele amafutha ezimota lalumatha umlilo ngenhla ngokuya ngentshonalanga yelizwe. Imbangela yokuduvuka lokhu isadingisiswa ngoba leziphatha amandla zezempilakase ezethule lombiko zithi lazo kazikabikwazi. Omunye wabancintisa ukhetho esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kweleKenya, uWilliam Ruto, ubikwa eqinisa umkhankaso wakhe wokudinga usekelo esiqintini eseKirinyaga County esigabeni eseMount Kenya ngaphambilini kokhetho oluzayo. IMount Kenya yindawo ebikwa ihlonitshwa kakhulu kwezamasiko abohlobo lwesiKikuyu abayibo abayisilinganiso esikhulu sabantu kweleKenya. Isithunywa isikhulu senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-United Nations Special Representative esikhangele umumo kweleSomalia sihlangene lomongameli wesigaba seSouthwest u-Abdi Azizi Hassan Mohamed edolobheni eleBadoya ngesonto. Lolu luhambo lwakhe lwesithathu ukwethekela lelo lizwe phakathi kwenyanga eyodwa. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni jikelele babikwa bephila le mihlobo etshiyeneyo yomkhuhlane we-hepatitis, ikakhulu i-hepatitis B le-C. Isilinganiso sokungamashumi athoba mnembili ekhulwini, 90% sabantu abale-viral hepatitis babikwa bephila laso bengazi lokuba kwazi ukuthi balalesi sifo. Intetho lezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela loludaba.
Umkhuhlane we-hepatitis uhlasela kakhulu isibindi emzimbeni womuntu. Ubangelwa ligciwane elevirus elithi nxa lihlasele isibindi kaninginengi sibe sesivuvuka. Udokotela Lintwa Nyathi uthi lesi sifo sikumihlobo ethile ekhoqela i-hepatitis A, B, C, D le-hepatitis E. Yena-ke uchasisa kabanzi okubangela lo mkhuhlane.
Alcohol consumption, sharing of items with an infected person such as razor blades, needle, and even toothbrush.
Ilakho ukubangelwa ngokusebenziselana impahla ezifana lenaliti, amareza, lama toothbrush.
Uthe phakathi kwemihlobo emihlanu le e-hepatitis, imihlobo ye-A, B le-C iyo evame ukutholakala kaninginengi, njalo kumele abantu beqakathekise ukuzivikela.
Avoiding having multiple sexual partners. In the pregnant mothers, vaccination against hepatitis B is important to prevent.
Omama abazithweleyo kunele bahlatshwe injekiseni yokuvikela.
Osakhulayo uPrite Shoniwa wenhlanganiso yePolite Africa uthi basebenzelana nabatsha becwayisana ngengozi yezidakamizwa.
An area yokuthi if you ask most young people abathonyasoziwa ukuthi how is that disease spread.
Ungabuza abatsha abaningi nge-hepatitis B lulutshwana lolo lwazi.
Okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association umnumzana Elliot Chintembo uthi bayajabula ukuba abakabi lodubo kulesi sifo ngoba besebenzisa imithi engelaso ethiwa i-hepatitis free noma bexwayisana lapha lalaphaya lamalunga abo. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, ithi ukusabalaliswa kolwazi kuqakathekile kakhulu, njalo ukuhlolwa lokwelatshwa kwabantu abalelisi sifo kube seduzane lozulu emhlabeni jikelele. Eyinye yengcwethi kwezentuthuko yenotho uDokotela Prosper Chitambara uthi usekelo lwemali emsebenzini yezempilakahle eZimbabwe lokhe lungakafiki kusimo esidingakalayo.
Of course there's been a slight improvement in terms of allocation, but in terms of actual spending we are way below regional benchmarks.
Ukusetshenziswa kwemali le lokhe kukulutshwane silinganisa lamanye amazwe.
Abe World Health Organization bathi abantu abafika kuzigidi eziphezu kwamakhulu amathathu lengxenye 354 million baphila lalesi sifo se-hepatitis B le-C, njalo isilinganiso sokutshiya ngalolunye ekhulwini 90% bengananzeleli ukuthi balaso. Sona sibulala abantu abafika kunkulungwane ezintathu 3,000 suku zonke emhlabeni jikelele. Lo mhlobo uphinde udale izifo ezifana lesifo sesibindi lemvunguzane yesibindi. Inhlolisiso yenziwa ngomnyaka ka-1997 yaveza ukuba isilinganiso sokwedlula isikhombisa lengxenye 7.7 yabantu babetshengisela ukuba lesimo se-hepatitis kuhlobo lwe-hepatitis C, kanti isilinganiso sokuphezu kwe-10 ekhulwini 14.1% betshengisela ukuba le-hepatitis B. LeZimbabwe lithi liphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle lokufuna ukwakha izibhedlela ezedlula ezingama-30 kuzabelo leziqinti elizweni. Amazwe omhlaba ananza ilanga ele-World Hepatitis Day mhlaka-28 Ntulikazi minyaka yonke. Lonyaka leli langa linanzwe phansi kwendikima ekhuthaza ukuthi imisebenzi yokuhlolwa lokwelatsha ibe seduzane lozulu ethi bringing hepatitis care closer to you. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izakamizi zelokitshini lesizinda kobulawayo zimanyene zavalisa ipower ebilithiwa limenimethekisa ubudlwangudlwangu kuleli lokitshi elithiwa yimigalo. Ngemva kwemizamo yokudinga uncedo emapholiseni kusehlula, izakamizi zilobe incwadi yezikhalazo ipetition esayinwe ngabantu abaningi yasiwa kuziphatha amandla zamapholisa lezikahulumende ukuze kumiswe ukuthengiswa kotshwala kulindawo yona evele imele ithengise inyama kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesinye sesakamizi sezizinda, uMnumzana Ray Phiri.
Indawo leyo okuthiwa imigalo, indawo leyo ebise kokoRichard, endaweni okuthiwa kokoRichard Complex. Lapho kule kwangama shop okuningi-ningi, barenta khonapho. Laba bemigalo ibothe bengabanikazi bebhutsha leyo. Ibhutsha leyo ngiyathemba ibisemthethweni. Kodwa ngapha kuBekhart, emuva kwebhutsha le, kuthengiswa utshwala, kuthengiswa zonke izidaka eziyaziwa lezi. Into ethi ibuhlungu kakhulu ngendawo leyo, ukuthi indawo leyo ibingela age limit. Ububona abantwana from as little as obo grade 6 begcwala khona abantwana abangamantombaza. Uzobona lokho form 4 lokho kukhona lapha ikakhulu obo form 4 laba ma local form 4 khona lapha khona lapha benhlati begcwala khona apho. Indawo leyo bekuyindawo edingcwelile kakhulu.
Kahle kahle kuyini kade kuthengiswa lapha njengoba sisizwa kuthiwa yibhutsha ibithengisa lotshwala obunjani?
Ye, lapha amantu bekungeni indawo ingela order. Njalo kuthi ngemva kwesikhathi abantu besizinda baya reporta emapolisi. Kodwa amapolisa manxa ebuya lapha ebengabantu abaxoxisana layo babalo. Kungela into abayenzayo. Bephuma lapha ebusha sebethwele amapaper bekuzinyama. Lapha kwabasoba ukuthi khona no sebedizi. Besithi nxa kwa reporta bephonga ubuya bebuyele. Ngemva kwesikhatshana lapha before even 30 minutes sokuvula iradio sokuchaya iradio. Hawu abantu bacenga sebebona ukuthi lapha kulokudizwa nokuthize. Bayafika kumphathi we-station, i-police station. Hayi, lakwakuzange kwanceda ngalutho. Laye umphathi station akula nto ayenzileyo, lakutshengisa ukuthi laye ebengumuntu wethu edizwa. Abantu basesithi hayi, thina sesisadinwa ngokuthi silungisise indawo yethu, ngoba indawo le indawo engcwelileyo, indawo evumela abantu abancane ukuthi bezonatha utshwala belala khonapho. Indawo le bekungose ukuthi bekunatha utshwala kuphela. Indawo le ungabantwana kuloku ngobuKristu okwa-grade 6 njengoba ngitshilo ngena ukuhamba-hamba labadala emacansini lapha imikhuhlane sisibanengi. Le chabalala clinic isirekoda i-high level ema-transmission diseases especially from this particular place esisizinda ngenxa yokuthi abantwana as little as grade 6 behamba labokhulu obokhulu abama-50s labama-60s bengakhethi. Labo bokhulu bangikhona bebengelahloni ubona bebuya bezomelela kungabantwana khonoku okuncane kambe shwashwa ungukhulu uzohamba lo mzukulu wakho asokuhlola lokhu na ikuzulu lingasani. So kuthe sokwehlula into zamapholisa lezi izakhamuzi zaqonda kona ngalo ukhomishina zabhala ipetition yasayinwa ngama-residents esizinda through i-resident association bayihambisa khona ngale e-police station ukhomishina bakhopha from commissioner to resident minister to the minister himself. Bazobhala bathi khona nxa ungasezokulungisisa kuyinto lokho kwemigalo ngoba khangelanini kho sisi ivuliwe imigalo so labantu abaningi beloko bebulawa bevela khonapho emigalo. ngani ngasezi lilungisisa indaba le kuyivala thina sizayivala sizathatha umthetho sifake ezandleni zethu kwakuyiwonini yabantu besizinda lani liyakwazi ukuthi isizinda indawo eyabantu abathuleyo kodwa ungabaqala abantu besizinda bakwenzela amanga sibili bayaziwa kubulawa yonke bayaziwa iZimbabwe yonke bezobaziwa ngumpresident kugaba bona abantu bathulele ngabantu abapeace loving ngabantu abathanda ukuxoxa njalo ngabantu abadangerous akuzange wathatha isikhathi esithi ngoba ababesebefake iwonini ukuthi khona lingayekela ukuthi lilungisise indaba le ngoba sisayifikisa emapholiseni sisayifaka emthethweni sisayifaka izinto lezi zandleni zethu hawu akuthathanga isikhathi undoda lo migalo wahlewa odwa ukuthi evale wahlewa odwa ukuthi khona echi ukuthengisa utshwala njalo ngoba ngala license yokuthengisa utshwala indawo le ngikhuluma kanje siyavalwa.
Abesifazane beZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi isehlakalo sokudlwengula kwabesifazane abayisitshiyagalombili isikhathi sinye ngolesine eJohannesburg kwele South Africa sekubatshiye belovalo olukhulu. Amapholisa athi ixoku labalingisi abagoqela abesilisa abalishumi labayisifazane abalishumi lambili bebethwebula umdlalo wokulingisa kumabonakude endaweni elemigodi yegolide engasasebenziyo eKrugersdorp eJohannesburg. Kungalinde muntu kuqhamuke ixhuku labesilisa abedlula ishumi lathi umuntu wonke akalale phansi ladlwengula abesifazane abayisitshiyagalombili. Phakathi kwabesifazane laba oyedwa uleminyaka elishumi lasitshiyagalolunye 19 udlwengulwe ngabesilisa abalishumi betshintshana. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlwengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisitshiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abaningi. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokela inhlanganiso yeGugground Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungayisiso sihlakalo sakuqala sokudlongulwa kwabesifazana okufaqisa inwele.
Sesesesaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje estradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlwenguli. Sinabantwana, abantwana bamantombazana. Impilo zabo nje izisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokukholwa nokuthemba ukuthi amaboyisa azobabopha laba abantu nje lebabepha izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlwenguli akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Omunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlwengulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlwengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze into ukuthelwe enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu bafowethu asihloniphele abantu bengomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu akathi ma ezeswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimama. Siyacela mpela ukuthi kuzanywe mpela ezinye indlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathi ntambo ogatsha lomapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba ikakhulu ngoba kukhanya abadlwenguli laba ngotyekeja
abasiligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa ina.